kwayihlangane nje ngokubikwa ukuthi ngalethela idrobo lakobulawayo lezinye izigaba zimathelele inguquko emangalisayo. Uhulumeni wabamhlophe wawungacabanga ukwakha idamu lelo, kodwa lokhu kwaphelela emoyeni. Abalwa impi yenkululeko abagoqela umoya uDumisa Dabenga babefuna kwakhiwe idamu leli njalo kufakwe impompi zokukha amanzi ziwaletha kobulawayo. Uhulumeni kamoya uRobert Mugabe wakuvimba lokhu ngoba wayebone ngani bafuna ukusebenzisa uhlelo lweZambezi Water Project ukuthi bamsuse esikhundleni. Ngokuya kwesikhathi kwehlula ukuthi kufakwe impompi zokudonsa amanzi emfuleni uZambezi, uhulumeni wasecela ukuncedisa lelizwe lakwele-China ukuba kwakhe idamu leli. Okwamanje sekunethemba lokuthi igwayi Shangani Dam ilakho ukulethela uZulu amanzi kusukela ngomnyaka ozayo. Kambe kuzozakala lokhu na? Umphathintambo ubona ngezentuthuko wesabelweni semathweleni North, uMnumzana Richard Moyo, uthi sekunethemba elikhulu njalo abantu bebekwazi ukuthi amanzi azabuya kulolu hlelo kobulawayo.
Kutshanelwe imali eziningi emathweleni North. Ngiwani ubonile sike lahamba lapho sayabonela okhuzeni egwayi Shangani Dam. And igwayi Shangani Dam lapha kufakwa imali eningi ukuthi kuyakhiwe idamu lana liphele nje liyaphela ngo-2021. Lwana ubone ukuthi athi imiduli lwana suku-8 meters and umduli lona uyaku-72 meters and umnyaka lowo siyaphela lizabe seluku-28 meters idemoli leya.
Izakhamuzi zalumhlubulo wemandebelele zithi umoyo usebise inguquko enkulu esigabeni. Umoyo uthi kuningi okwenzakala esabelweni semathebelele North.
Kuyakhiwa lwana ubona umgwaqo osuka kobulawa usuyenkayi. Kathesi nxa usuka kobulawa usenkayi uhamba more than 5 hours, but umgwaqo nxa usulungisiwe uyasuhamba 1 hour uyabe ususenkayi.
Umoyo uthi usebenza kahle nabantu oyikho kwenza uba kube nentuthuko esabelweni sakhe.
Uba ufuna nxa ukhona ungenile la uphiwe umsebenzi ngumongameli kumbe ngugovernment, kufuze ulandelele izinto ezi kuze zihambe, ngoba lawo ungathi usuphiwe uzihlalele izinto ziyazimisa. But inkalakatha kuthi ulandelele, and ithimu engilayo emathebeleni North yethu ngoba bayasebenza konke sikhuluma nge-one voice. Amaningi ama-projects akuma-districts, kuma-councils, ngoba balemali ye-devolution abayithiwe wonke ama-roller district councils batholile izimali ze-devolution.
Kodwa abanye abantu abanathemba lokuthi luzaphumelela uhlelo lolu. Umunye uthi basebenzela uZulu.
Ngithanda ukubathembisa abantu be-Mathe North ukuthi umsebenzi esiwuphiwe nguhulumende sisonke le-thimu yami engilayo eMathe North kusiyafika i-5 years yesiphiwe ngohulumende ukuthi siyisebenze sabe sikhatshana, ngoba kathesi ubonile kuyakhiwa ama-ofisi oluphane siphilungiselela ukusuka lapha kobulawayo siyisebenzela eduzane labantu ze-development zethu ezikhona, ukuze abantu bengahambi imango emide besiza kobulawayo ebesilande eduzane eluphane.
Kunabanye abantu abathi idamu leli alisoze lincede uZulu wakulo mhlubulo, ngoba abantu bokuza yibo abazaniyo amaphepha okwenza inhlelo ezijeneyo ngaphansi kohlelo lokwakha amanzi emfuleni. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Thabani Dube wemzola.
Yes, siyayibona imisebenzi kamoyo, kodwa siyakwazi ukuthi abantu bempumalanga yibo abazagcina begcwala kudamu legwayi bezothiya inhlanzi lokwenza amaprojekt, thina sivalelwa ngaphandle. Sicela ubaba umoyo labanye bakhe kuhulumende bavalele ngaphandle abantu basemashonaleni.
Unkosazana Dube ile Ncube ohlala eJambezi ujabule kakhulu ngokwakhiwa kwedamu leli.
Uminista lo umoyo uyasebenza okusijabulisayo. Mina ngumsekeli webandla le-MDC, kodwa intuthuko yiyo engiyifunayo. Njalo siyabonga okwenzakalayo esabelweni sakithi. Silethemba idamu lemgwaqo elungiswayo iyaphutsha. Sithi phambili nge-devolution.
Uhlelo lokukha amanzi eZambezi lwaqashwa ngomnyaka ka-1912. Uhulumeni wayekhona ngaleso sikhathi. Ngokuya kwesikhathi lwafakwa ngaphansi kwenhlanganiso yemathelezi Zambezi Water Project, kodwa kwaselakala imali yokulwenza. Okwamanje kukhanya kucunguzelwa amanzi edamu likagwayi leShangane, kungakhanyi ukuthi kuzenziwani ngohlelo lweZambezi Water Project. Ngokuya kwesikhathi, imele sithi 7 ngisegwayi, igama ngezethu sasifana.